ikhona nje fundi imali kanye lempahla yokuncedisa uzulu obulawayo bese siyena sifika ku 70,000 sibe la makampani amaningi angasinikezanga ngathi official ukusiqhubela impahla kodwa abaqhubele bona bodwa basimema ukuthi sibe yithi esiqhubelayo amakampani afana leholiday inn engathi lunch yabantu abadala abavela entembeni labantwana abancane abavela emdizini wethemba bayenze ilunch eworth yona 12,000 United States dollars. Sibe nomkhosi omkhulu eBulawayo South uinjiniya Mangwenteza owe-Assad Products baqhubele abantu esidwetshiwe flats leshabalala sizinda impahla engasika 15,000 amahampers okudla. So sesiyahlangana-ke njengamaya sishiye Christmas Cheer Fund ama-trustees le-board mhlaka 27 ukuthi-ke sikhangele esikutholileyo sikhangele le list le esiphiweyo from ama-housing officers ukuthi ngobani omele ba-benefit.
Labantu abangekho kulolo luhlu iningi labantu liyaswela khonapho edolobheni lakobulawayo, kuyini elikwenzayo ukuncedisa wonke umuntu?
Mntana Nkosi, Christmas Cheer Fund ngathi mina i-Mayor's Cheer Fund sizayizama ukuthi siyiguqule ingabi i-Christmas Cheer Fund kuphela ibe i-Mayor's Cheer Fund ngoba kumele iqhubeke umnyaka ozophela. Kunenge esikwenzayo silezikolo eziningi esithethi la ezakithi ezekhansilini sidinge ikakhulu ile singathi basic education, i-primary education. Kudingakala ukuthi abantwana abaswelayo yibaphi ukuze bengahlunyezwa bengaxotshi izikolo sibancedise from i-Cheer Fund yethu leyo ukuthi bazobhadalela izikolo umnyaka uziyophela.
Bayenelisa yini abantu ukubhadala zonke iy'ndleko zabo kukhansili?
Esingathi siyakwenza lapha sandekele ukuthi ngesilungu lento ethi case by case basis ukuthi umuntu ongani uyehluleka ikakhulu sikhangele abantu bethu abadala abaleminyaka engathi siyi-65 kusiya phambili. Sikhangele ukuthi bona balethe isikhalazo zabo baloke phansi isikhalazo zabo bazilethe ekhansilini sikhangele one case by case basis ukuthi sibone ukuthi lo uyenelisa siyenelisa yini ukuthi simzwele ngesi ngobathi kuyemzenta ukuthi engasabhadali iy'ndleko zikahulumente ngoba asibo bonke abantu abadala kumbe singathi abagogekileyo abaswelayo. Kungenza ukuthi ngabagogekile ule mpahla eningi ekuphakathi kwedobha lakobulawayo ukuthi ungakwanisa la ukuthi uhlukane le yodwa ukuze uqede ngathi ukolodo okwenzayo udorobha lakobulawayo.
Lani njengekhansili liyabazwela yini abantu ngoba sasibona imbiko yokuthi ikhansili sihlawulisa abantu imali yezitendi ngemali yakwamanye amazwe yama-US dollars?
Leyo nto ngicela ukuqondisa into leyo kuthiwa ama-US dollars leyo. Kuma kanje silohlupho lokuthi ama-ambulance ethu aseziswe yilabo abasilungisela ama-ambulance. Silehlupho lokuthi sithole engathi amafutha ezimota. Silohlupho lokuthi sithole engathi umuthi wokuhlanza amanzi. Umuthi lo uthengwa phandle kwelizwe ku-South Africa kubo-China uthengwa ngemali yaphandle kwelizwe. Esekwenzile kathesi sithethi na ukuthi siyekele ukuthi asathengisi imhlaba. Kungaba nzima kulabo abakwanisayo ukuthenga umhlaba ngemali ephandle kwelizwe ngoba yiyo esiyifunayo. So okwamanje sinesithina kule ngxenye esingathi thina i-50% eyomhlaba lo nxa ukuthi sivumele nokuthi imali engaka intengo yomhlaba lo sithi thina kungaba njani ukuthi usibhadale ingxenye leyo ngemali yaphandle kwamazwe ukwenza ukuthi idolobha lakho liqhubeke phambili ngoba phela liyaqina livaliwe.
Kodwa umnyaka ozayo liwubona unjani?
Lo mnyaka siwuvale unzima. Akula mvuzulu elike lana elokuthi imfula yethu lamadamu ethu angena amanzi njengoba umnotho sikhangelele uhulumende owaphezulu esingathi central government khona le Harare ukuthi babuye lama-policies ayenza ukuthi sivuselele umnotho. Nxa kungasabanga njalo sikhangelele ubunzima obukhulu kakhulu.